Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amavuko zihlobo olamukela ku Studio 7 ngolesithathu umhlaka 8 mhlaka 13 Mpalakazi 2017 uPrexitus Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
In support of the people, we will expect to see
okwenzakala eZimbabwe kuveza ukuthi abantu babambana okumangalisayo ngesikhathi kusenzakala becabanga ukuthi kuzaba lempilo enhle elandelayo.
Amalunga edale lesenethi kwele Melika athi kusesemasinya ubana eleZimbabwe likhitshelwe izijeziso zenotho laloba nje umbuso uzusuke ezandleni zobe ngumongameli Robert Mugabe zisiya ku-Emmerson Mnangagwa.
Kukhona njalo abantu abasha abahlukunyezwayo ngoba besebenzisa amazwi abo ukusola lokhu okuswelekayo ephathini, njalo befuna ukuthi izinto zihanjiswe ngendlela ebandleni lethu i-NP.
Abasakhulayo bebandla eliphikisayo ele-NPP elikhokelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru sebebhalele umongameli wabo isicelo sepetition bekhalaza ngokuxotshwa kwabanye babo. Kuthi ke ingcweti kwezemfundo zivumelana lohulumende ukubana ababalisi bengavunyelwa ukuthi bafundise abantwana izifundo zokwengezelela ngemva kwesikolo ama-extra lessons. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Edale le-Congress labaphathi ntambo kwele Melika ahlangene labamamandla ezombusazwe kwele Zimbabwe labameli benhlanganiso ezizimele zodwa. Bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ulethuba lokuzivezela umhlaba wonke jikelele angakwenza. Iningi kodwa lithi akumelanga kwesule izijeziso zenotho ezafakelwa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe labanye bakhe. Intathele zindaba ye-Studio 7 uGibbs Dube usethulela lolu daba.
Lokho kuphume emhlanganweni owenziwe luhlangothi lwedalele Congress yeMelika olwe-Subcommittee on Africa and Global Health Policy owenzelwe eWashington DC ngolesibili. Umhlangano lo ubuphethwe ngumnumzana Jeff Flake omele i-Arizona kudalele Congress ekubandla lama-Republicans, umnumzana Chris Coons okubandla lama-Democrats, lomunye wakhe umnumzana Cory Booker kanye lomnumzana Tony Udall abakukomiti ye-United States Senate Foreign Relations Committee. Unkosikazi Stephanie Sullivan obengumqali wesiziba ukubeke sobala ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa wasusa uRobert Mugabe esikhundleni ulethuba lokuvezela abantu ukuthi uzasebenza njani labantu beZimbabwe.
The government offers an opportunity for reform that could allow the United States to re-engage in ways we have not recently been able to do. In support of the people, we will expect to see
okwenzakala eZimbabwe kuveza ukuthi abantu babambana okumangalisayo ngesikhathi kusenzakala becabanga ukuthi kuzaba lempilo enhle elandelayo. Ukuguquka kukahulumende kunikeza uhulumende omutsha ithuba lokuguqula okunengi obekusenzakala eZimbabwe. Okwenzakalayo kulakho ukuthi ilizwe leMelika likukhangele ngeyinye indlela kulalokho obekusenzakala. Sifuna ukubona inguquko kwezombusazwe lezomnotho ngendlela okungakaze kwenzakale ngayo kwele Zimbabwe.
Uthe akutsho ukuthi sokumele okwamanje kwesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa uhulumende kaMugabe labanye bakhe.
It's not enough to say it's a new government, so therefore none of the sanctions or restrictions that were previously in place should apply.
Akumelanga sithi lo ngukhulumende omutsha, ngakho azisafunakali izijeziso zenotho. Hatshi akunjalo. Sizabe sihlolisisa okwenzakala eZimbabwe, sibona ukuthi kuyini okuguqulwa ngukhulumende omutsha. Okunye esiza kukhangela lukhetho oluzayo.
Umnumzana Coons uthe kaboni ukuthi lesi yisikhathi sokuthi kwesulwe izijeziso zenotho lokunye okufanayo.
For one, I'm reluctant to see us take any steps to lighten or relieve sanctions or other international restrictions on loans or partnerships.
Angiboni kumele sithathe inyathelo elisha elingafani lalokho esasikwenza ngokusabuza umgqalo.
Umnumzana Fleck uthe umnangagwa ukanya eyaziwa kakhulu ngakwenza ngesikhathi sekugrawondi ngakho akwaziwa ukuthi uzakwedulelani abantu beZimbabwe.
He stands accused of orchestrating a string of massacres in the early 1980s to consolidate Mugabe's power. Leaving as many as 20,000 people dead.
Umnumzana Mnangagwa wetheswa umlando wokuthi wancedisa ekubulaleni abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili, 20,000, ezabelweni zeMatabeleland kanye leNkabazwe.
Izizalwane zeZimbabwe ezikhulume emhlanganweni lo ezigoqela umnumzana Tendai Biti okumnyano we-MDCT Alliance, umnumzana Dewa Mavinga olwela ilungelo likaZulu, lo mnumzana Peter Godwin oyintatheli izindaba osehlala kwele Melika zivumelane labo zisithi umnangagwa kumele axolise ngakwenza ngesikhathi sekugrawundi. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Buka othe baningi kakhulu abantu abakuhulumende kamnangagwa abalamacala hambelana lodaba lwekukurawundi kanye lokweba. Umnumzana Muzi Ncube unobhala webandla le-MDCT kwele Melika uthe lolu daba kumele lulungiswe ngokushesha.
Igugurawunde itshisa enhliziyweni kakhulu abantu be-Midlands leMatabeleland, and eqinisweni njengabantu beZimbabwe I think kulungile sibili ukuthi khona sizama ukuthi indaba yakhona siyilungise nini sonke sizizalwane zaseZimbabwe, sibone ukuthi khona into le yaphambaniseka njani, yaphambaniseka ngaphi. And umuntu abantu babulawa ngayiphi indlela, ngoba abantu bonke ababulawayo ayisibo bantu besiNdebeleni phela, asibo bantu besishoneni futhi.
Umnumzana Frank Guni webandla leZANU-PF uthe ibandla lakhe seliqalisile ukulungisa okuningi okubhekane lelizwe leZimbabwe. Uthe udaba lwegugurawundi kumele luphathwe ngemfanelo.
I think what's important for the government of the day is to apologize for what the government of yesterday did. Gugurawundi was wrong.
Igugurawundi yaba lihlazo elikhulu kweZimbabwe. Ngakho uhulumende omutsha kumele akwenze ikuxolisa kanye lokungcwaba bonke abantu ababulawa bengcwatshwa edongeni laseganyeni.
Izizalwane zeZimbabwe ezingene umhlangano lo zithe ziyafisa kakhulu ukuthi ukhedo oluzayo lwenziwe ngemfanelo. Ubidi ugcizelele esithi abantu abahlala kwamanye amazwe kumele bavote kukhetho oluzayo njengalokhu okuhlelwe yisisekelo sombuso welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoCape Stube.
Abasakhulayo bebandla eliphikisayo LNPP elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru sebebhalele umongameli wabo isicelo sepetition bekhalaza ngokuxotshwa kwabanye babo kwibandla ngumsekeli wakhe mnumzana Siphepha Nkomo. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Isikhulumi sebandla le-NPP umnumzana Methuseli Moyo walile ukuphendula imbuzo ye-Studio 7 esithi i-petition le iqondiswe kumkhokheli webandla unkosikazi Joyce Mujuru, ngakho angeke aphendula ngoba engazi ukuthi useyamukele na. Umnumzana Bongani Nyathi oyebandla le-NPP uthe bazithola besebunzimeni obukhulu ngokuhlukunyezwa ngumnumzana Siphepha Nkomo nxa bengaphikisana laye.
Kukhona njalo abantu abasha abahlukunyezwayo ngoba besebenzisa amazwi abo ukusola lokhu okuswelekayo ephathini, njalo befuna ukuthi izinto zihanjiswe ngendlela ebandleni lethu i-NPP. Kungakho-ke size sakhala kumongameli wethu uJoyce Mujuru ukuthi asizwe, ngoba ibandla lilahlekelwa ngabantu abaningi. Abantu bayaxotshwa, baxotshwa ku-social media, baxotshwa ku-WhatsApp bengasiwanga enkundleni zokuthi bazivikele, bengasiwanga kuma-disciplinary committee, okuyinto engekho emthethweni webandla. Lokhu sekudilize ibandla kakhulu.
Abasakhulayo besabile ukuthi bathathwe amazwi abo, bethi okwamanje abazwisisi ukuthi ukufuthelana okuphakathi kwebandla kubangelwa izano PF kumbe unkomo. Bathe abasakhululekanga ukukhuluma imbono yabo ngoba besesaba ukuxotshwa. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Efincube uthi ukuxabana phakathi kwebandla le-NPP yinto engamangalisiyo ngoba ngabantu abavela emabandleni ehlukeneyo.
Yengxabano phakathi kwamalunga e-NPP ilindelekile ezikhathini ezinje vele xa kulotshintshe kuhulumende. Basengabantu abahlanganayo, angithi uzakhumbula ukuthi bavele emaqenjini ahlukahlukeneyo, abanye babe kuzano PF, abanye babe ku-MDC liyana laliyana, abanye babe ngapha langapha. So ke basafundana, abakazani ngendlela efaneleyo, abakazani ukuthi bamele basebenze njani. Lama aims abo, lama decisions abo akahlanganiswa ngendlela efaneleyo ukuthi baze babe nokuzwana okulula. So kulindelekile ukuthi bavisilwa ngaleyo ndlela. Kodwa ke inkinga kuzadingeka ukuthi ubukhokheli buphakame kakhulu, budemonstrate ukuthi abantu regardless of ukuthi bavela ngapi langapi komhlaba bayakwazi ukuthi bahlanganiswe basebenze ndawonye. Kodwa ke njengalokhu ngisisho ukuthi bavela endaweni ezihlukahlukeneyo akukho lula khona lokho, sisengayibona ingxabano isiyaphambili. Kanti ke kodwa ngabe lobuhlakanipho obukhulu i-leadership yangikhona ingasebenzisa i-diversity yona liyana ukuthi bakwenze kube yimpumelelo.
Ngeviki ephelileyo unkomo wethule umbiko wokuxoshwa kwabatsha abathile besetheswa umlando wokusekela ibandla leZANU PF kanye lokuzama ukukhuthaza umjuru ukuthi abuyele kuZANU PF. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine.
Yenhlanganiso ezizimeleyo eZimbabwe ebezisemhlanganweni omkhulu eHarare zizolo ziyakhonona ngoluhlu lwemali yendle kukahulumende olwebhajethi olwethulwe ngumnumzana Patrick Chinamasa, umphathintambo wezemali, zisithi luqakathekisa osomabhizimusi kulabantu makhaza. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso lezi ezingaphansi komanyano we-National People's Convention zethi laloba nje uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esazama ukubalekela imithetho ebisela emuva amabhizimusi kazisuthiseki ngebhajethi yomnyaka ozayo. Omela inhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ZCC umnumzana Kenneth Mdada uthe kakuncede ukuthi ilizwe lethembe ekutholeni imali enhlanganisweni ezinjenge World Bank the International Monetary Fund.
Abantu bayajabula babona ngani ibudget lay ile izinto eziningi ezisinika inhloso ongani ingcono, kodwa kulezinye izinto abantu abacabanga ukuthi azimanga kahle. Kungathi i-budget iyakhwa e-foundation lezo zibonakala ukuthi ngemuva asebenzanga kahle. Ukuthi singadependa nge-IMF, sidepende nge-World Bank, singakhangeli kakhulu izinto ezilazo lapha eZimbabwe, akwenzi ukuthi sibe lakusasa elingathi singaba lethemba lalo. So abantu bacabanga lapha emhlanganweni ukuthi kungaba ngcono ukuthi uma sikhuluma ngendaba elakusasa lenotho yelizwe sikhangelise kakhulu ukuthi silani lapha ekhaya. Asho ukuthi sicabange kakhulu ukuthi abanye amazwe azosenzelani.
Omunye njalo omela inhlanganiso zemhlubuleni emathebeleni uthi kabasoze bagoqe izandla uhulumende esehluleka ukunikeza imali kunhlelo zokuphiwa kwamandla ezabelweni i-devolution.
I-budget ayikho specific ngama issues eMathebeleland. IMathebeleland nxa kukhulunywa kwezinye izinto uyezwa kuthiwa i-reserve lokho, i-reserve u-vice president, i-reserve lapha okungani siyafuneka khona kufunakala nxa sizevala ama gaps. But when it comes to specific issues esokuthi sokufunakala i-commitment enjengokufaka imali emathebheleleni asikuboni ukufakwa in place, ubona ukubhajethi akukho. Into enjengoku-revitalize ama-industries emathebheleleni, ukuwavuselela ama-industry emathebheleleni, konke lokhu abakukhulumi.
Abatsha labo bakhala ngokuthi uhulumende ufake isawudo esilondeni akade belaso ngokungananzwa ekabelweni kwezikhundla zedale labaphathi ntambo bakahulumende elekhabhinethi kamnangagwa kanye lokunikeza imali eneleyo kubhajethi yona eqakathekisa abezomvikela. Osakhulayo uSamantha Moyo uthi ukungaphiwa imali eneleyo enhlelweni zemfundo labesifazana kubuyisela muva intuthuko yelizwe.
Thina siye sakhangela i-public finance management system ukusetshenziswa okwemali kaZulu okumele kuhambe ekuthuthukeni kwabantu, ukuvela kwemali zona lezi ukuthi abantu bebe accountable, i-allocation e-local government, this is very key, i-provincial local government. I-constitution ithi kumele ukuthi 5% ezimali Zimbabwe zihambe ziyefakwa ku-local government, lema-local provincial authorities, ukuthi bezimele bodwa ngoba nxa sebe le mali babo, then it actually creates independence.
Umnumzana Masimba Kutshera omele abagogekileyo yena uthi ngabathokozi ukuthi uhulumende akazimisele ukukhangela inkathazo zabo njengabantu abazimeleyo.
Uhlelo lukahulumende lolu lutshiye phandle abantu abagogekileyo ngoba ibhajethi elikhona alikhulumi okuningi ngabantu abagogekileyo. Uhulumende ukhanya njengani usikhohliwe kubhajethi. Ungakhangelisisa uzabona ukuthi i-disability khathesi iku-social welfare department. So sitsho ukuthi imali ebuye ku-welfare yiyo ezasebenza kundaba ze-disability. Kodwa ngokwazi wethu i-disability yindaba yamalungelo, ayisiyo indaba yama-handouts.
Uviki ephelileyo uShinamasa wathule ibhajethi yakhe yamabhiliyoni edlula kancane amahlanu 5.1 billion, lapho azise ukuthi imali esetshenziswa iziphathamandla zikahulumende kumele iqunywe. Imele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kwele Melika, umnumzana Doug Jones webandla lama-Democrats unqobe umnumzana Roy Moore okubandla lama-Republicans ukhethwa ngolwesibili ntambama lokudinga uzamela idale lesenethi eMelika. UJones unqobe endaweni lapho ama-Democrats agcine ukunqoba khona ngomnyaka 1992. Ukhetho lolu lwenziwe kulandela ukhethwa kwamnumzana Jeff Sessions nomongameli Donald Trump ukuthi abe ngumphathi ntambo wezemithetho. UMoore ucatshangelwa ubana wayeyisa amacansini labantwana abancane kudala esisasasebenza emthethwandaba. Ube kuphika konke lokhu njalo ubesekelwa ngumongameli Trump, kodwa ephikwa ngamalungu amaningi awebandla lama-Republicans. Ukunqoba kwaJones kuzakwenza kube nzima ukuthi idale lesenethi ebeli lamalungu amaningi awema-Republicans likhande imithetho. Ukubulawa kube ngumongameli weleYemen u-Ali Abdul Saleh ngemva kokugenqulwa kombuso wakhe kubikwa lokhu kubangela ingxabangxoza kwezombusazwe okuzakhokelela ekuthini amaqembu abalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo abenjenge-ISIS le-Al-Qaeda bathole ithuba lokudlalela kulelo lizwe. Umuzi omkhulu wemidlalo yesintu imigido lamasiko amakhosi cultural center osemzini wemakhokhoba kobulawayo ubusule isikhathi eside ungasabi lemidlalo, uthi njalo usuphenduka ukuze ujabulise uZulu kuleli dolobho. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lo muzi olodumo owasungulwa ngomnyaka ka-1981 wamisa imisebenzi yokulungisa i-theatre, dance lamakonsati ngomnyaka ka-2016, wasala uqhuba imisebenzi efana lokulungiswa kwemfanekiso yabomabonakude e-television.
I'm putting subtitles on position.
Ana yebo wazakuthini?
Oqondisa imisebenzi yemakhosi unkosazana Sinqobe Kuhle Ndlovu uthi imakhosi isivuselela imisebenzi yayo ngendlela enhle kakhulu.
Abafuna ukuzofunda next year siyaqalisa music, dance, theater, film, everything siyaqalisa next year. Yabona ngathi sibesenza ama shows like sibesenza ama shows outside. Singela ama shows are inside because besisenzela i skies. So next year sibesisela ama shows outside, lama shows inside. So ama lokuzene nakhona maningi sile iyasa, iluba lemvelo, ibambanani, ikhaya arts, imvimbi. Vele ama artists like amaningi esihlelana lawa khona.
Imisebenzi enje igoqela le midlalo emikhulu eyenzelwa langaphandle kwedolobha lakubulawayo okufana lombuthano weCarnival Festival oza kwenzelwa eLupane ngonhlangula womnyaka ozayo, lombikiso omkhulu wabantwana abancane uhambelana lohlelo lwezifundo iCurriculum entsha eZimbabwe olwe-ECD Arts Festival khona eMakhosi. UMandlovu uthi lindawo ngaphandle kwemidlalo enje iqhuba imisebenzi efana lokulungiswa kwemfanekiso yamabhayisikopo.
Lapho si editor uZiyanyongana leng si lokhu ze nes2 si film yes2 silo esigabeni so a editor waphela wahamba then ikahle sesenza uZiyanyongana ulokhu ze nino usigabeni abantu abanengi they started from scratch for filming wonke wonke tobs baqalisa from scratch ukufilima ukwenzani uku actor wathwathi we active film. Then kuZiyanyongana bathatha abantu abasebekwazi ngapha kusigabeni babahambisa kuZiyanyongana eBhinga. ZiyaNyongana ngeBhinga, then usigabeni ngeLupane.
Ohlela umsebenzi wokulungiswa kwemfanekiso kamabonakude e-television kulindawo uCharles Gabeza uthi balungisa le mfanekiso etshengisa ukuqatheka kwezinye indawo zelizwe ezifana lokutholakala kuhlelo abalulungisayo oluthiwa ZiyaNyongana.
IBhinga silitshengisa ukuthi iBhinga injani kahle kahle, ukuthi iBhinga kulani, because iBhinga is like iBhinga inhle kakhulu. IBhinga la mini nje ngangakwazi ukuthi iBhinga inhle because karesi sendisifiso sokuthi ngiye ngaphi eBhinga ngenxa yokuthi hayi sembone uningi iBhinga kathesi.
Uthi abatsha ikakhulu bangaphathiseka ngokusebenzelana kunye labo ekuthuthukiseni impilo zabo ngokuthuthukisa ulwazi kwezemfundo yokulungisiswa kwamabhayisikopo anje.
Ngiyafisa ukuthi labantu abaningi bebekwazi ukuthi senza izinto ezinje ukuthi bekwanise ukumuva on ngempilo zabo, because lapha senza iarts it's all about ukucreate what is going to be there next year, because kathi sisenza icontent esizayikhipha next year iZimbabwe khonapha nothi ukuthi siyikhipha iZimbabwe khonapha.
Osakhulayo okhethe ukubizwa ngokuthi ngulimukani uthi imisebenzi yemidlalo eqhutshwa emakhosi ivele isilesikhathi jabulisa lokulibazisa uZulu, okuthi ukuphenduka kwamashows abo kuyinto enhle kakhulu afisa ukuyibona.
Angithanda everything about imakhosi, ngiyithanda konke labantu bangikhona kuhlangene u-actor kuhlabela ekugideni ya khonapha. Lami afisa ukuthi ngelinye ilanga ngizibone sengisenza okunye kwangikhona.
Umuzi we-amakhosi wasungulwa ngumnumzana Khonti Mhlanga osekuphumuleni eLupane kwamanje engumqondisi omkhulu wawo ngomnyaka ka-1981. Isabizwa ngokuthi Amakhosi Township Square and Cultural Center emzini weMakhokhoba koBulawayo. Yaba lodumo kakhulu kudlalwa imidlalo yesilungu leyesintu efana lomdlalo wakhe uKhonti othiwa Ngizozula Laye, njalo kuqhutshwa lezomculo lemigido etshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ingcwethi kwezemfundo zithi ziyavumelana lohulumende ukuthi ababalisi bengavunyelwa ukuthi bafundise abantwana izifundo zokwengezelela ngemva kwesikolo ama-extra lessons, ngoba kungabangela ukuthi bengasafundisi ngokuqinisekileyo ezikolo kodwa bemelele ukuthola inzuzo ngalezi zifundo. Umphathintambo wezemfundo uMnumzana Paul Mavima ubikwa egcizelele ukuthi uhulumende lokhu eqhubekela phambili ngohlelo lwezifundo ezikunew curriculum. Iningi laba elalicabanga ukuthi aziseyi kuba khona njengoba uMnumzana Lazarus Lokora wakhutshwa ekukhokheleni lolu gatsha. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezemfundo uMnumzana Isaac Mpofu ongumlobi wengwalo zesintu.
I-explanations zona ngokwazo zilungile. Thina ngesikhathi sethu sasizenza i-explanations kodwa sizenzela ukusiza abantwana singazenzeli ukusiza thina. Okubi ngabanye otishala lamhla ukuthi i-extra lessons lezana zenzelwa ukuthi bazuze imali. Thina ukutishala bethu babungokuthi sithanda abantwana, sithanda ukuthi abantwana baphumelele, bese sizinikela. Ukuba ngutisha bakithi kulokuzinikela okuningi. Umuntu ngutisha sonke isikhathi, akula sikhathi lapha angasutisha khona. Ngibona kuyindlela ukunitha abantwana imfundo emaklasini besenzela ukuthi bazabuya zuza imali ngapha. Abaswela ukusizwa kodwa bengelamali ke bona ke sebethini ukuthi sebengomlahlwa phela. Thina abanye sikubona ukuthi okwakhathesi sekunzima ukuthi sikhuthaze i-explanation.
Ugwalo le-new curriculum lona-ke kukhona okuhle ngalo yini?
Kwathi kuphuma uMnumzana Lokora abantu bathaya izandla, abantu badanile lo omutsha esesithena akuntshintshini ezaquleki njalo. Yonke into ilobuhle lobubi. Ugwalo lolu lwezifundo lulakho okuhle. Kodwa okunye nje kusuka kube lula kuphephuke lo moya abantwana abangazongabe besajula ezifundeni. Okunye sibili kwenza amatitsha babambe lapha angabesajula ekufundiseni abantwana ngoba usethathe lokhuyana. Kusuka kube kunengi kakhulu sebethalisa abantwana nzima. Amatisha phela kangisakhulumi abasalesikhathi sokuphefumula.
Lo ke bekungumnumzana Isaac Mpofu, ingcwethi ecubungula ezemfundo njalo engumlobi exoga lo sithandekile Mhlanga ekobulawayo.
Ingas Entertainment.
umculo omnandi lo uphetha uhlelo lwethu lanamhlanje, kodwa singeke ehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela amalunga edale le-Senate kwele Melika athi kusisemasinya uba naye leZimbabwe likhitshelwe izijeziso zenotho. Abasakhulayo bebandla eliphikisayo le-NNP elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru sebebhalele umongameli wabo isicelo se-petition bekhalaza ngokuxotshwa kwabanye babo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah City asidibaneni ngezikhathi zabo 2 kolunye njalo uhlelo lwethu lwezindaba.